Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwakazomu hle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 11 kumpandula 2020 ngontungamili nkomo endabeni zekuseni lamhlanje. Ugatsha lwezempilakahle luthi akula muntu obulawe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo, kodwa ababanjwe umkhuhlane lo bangamatyumi amabili lane.
Uhulumende kufanele ukuthi ebophe abantu abathumba kutawanda mthewa kulokuthi bebophe umuntu ofuna amabizo.
Inhlanganiso yabafundi izinasu isola ukubotshwa komkhokheli wayo umnumzana Takuzwa Ngaziwore, yena ozamiswa enkantolo namuhla.
Ungakhangela executive ibisenza ukuganga ihlangana le collective minors i-commission bethi balungisa udaba lugugurawoni.
Abaphikisa ukugetshwa kwamathambo abantu ababulawa yigugurawundi vathi valakho ukukhweza lolu daba enkantolo ye-Supreme Court. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi akula muntu obulawe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo, kodwa kulabantu abangamatyumi amabili lane 24 ababanjwe lumkhuhlane. Luthi njalo kulabangamatyumi ayisishiyagalolunye lantathu 93 abatholakale sebesindile. Asebebanjwe umkhuhlane lo kuleli selokhu waqhamukayo sebengu 7453. Asebesindile bona sebengu 5635. Lokhu kutsho ukuthi abalokhu begula bangu 1596. Idolobho leHarare yilo elihamba phambili ngabantu abagulayo lasebefile, lilandelwa ngelakobulawayo. Inhlanganiso ye-Africa Centers for Disease Control and Prevention ithi ezwekazi le-Africa umkhuhlane we-COVID-19 usuhlasele abantu abangu 1,322,452 njalo wabulala abangu 31,913. Emhlabeni jikelele, iJohn Hopkins University ithi umkhuhlane lo usuhlasele abantu abangu 27,987,325. Asebefile bona bangu 906,011. Inhlanganiso emela abafundi izinasu isisole ukubotshwa komkhokheli wayo umnumzana Takuzwa Ngaziwore phezu kokutshengisela akwenze izolo ehofisini yenkampani eqhatshisa izimota e-Impala Car Rental eHarare, yona elemota ebikwa yasetshenziswa ekuthunjweni kwesifundi umnumzana Tawanda Muchehiwa. Umuchehiwa uthunjwe kobulawayo mhlaka 30 ngenyanga edluleyo ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabezomvikela, bamhlukuluza okwensuku ezintathu kungaziwa ukuthi ungaphi lokuthi uyaphila na. Bemethesa icala lokuqoqa ukutshengisela okwakumele kwenziwe mhlaka 31. Ungaziwore ubotshwe ngemva kokutshengisela phambi kwalenkampani esithi kumele iveze ukuthi abasebenzisa imota le eyathumba umuchehiwa ngobani. Izvinaso ikusolile kakhulu ukubotshwa kwakhe isithi uhulumende kumele avophe abathumbi bakamuchehiwa athi labo abafuna iqiniso. Igqwetha likaNgaziwori umnumzana Webster GT uthi ulele evalelwe eHarare Police Station njalo ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba namuhla. Sixoxele umkhokheli wabasakhulayo kubandla leMDC Alliance umnumzana Gift Ostalosi Siziva laye osole ukubotshwa kukaNgaziwori.
Kutshengisa ukubana leyo kampani isebenza lohulumende ngenxa yokuthi kubotshwa ke lo odinga ke ijustice kuthiwa laba abayibo ke abaparticipetayo kuhlelo lokuthunjwa okwayenziwayo uTawanda Mucheiwa. Yiko ngalokho thina sima njalo sibiza ukuba nohulumende kufanele ukuthi ebophe abantu abathumba uTawanda Mucheiwa kulokuthi bebophe umuntu ofuna amabizo.
Inkampani le ithi ngeke ibekwe icala ngoba ekwenzayo ikuhayisa izimota zayo kuphela. Gayila mandla okutshela abantu ukuthi kumele bazisebenzise njani. Njalo ithi kusehlakalo sika Mochehiwa yayingakwazi ukuthi imota yayo yayizosetshenziswa ngalindlela.
Abanikazi beimpala uma bengabantu abasifuna ukuthi benza kuhle lezi zukulwane zeZimbabwe labantwana beZimbabwe abayibo abahaya izimota zabo, kufanele ukuthi bebekwazi ukubana nxa kuyenzakale icala elinjengalelo lokubana imota yenu isetshenziswe noma ukuyatshontsha imali emabhanga noma ukuyayenza into ezingekho emthethweni ezifana nokuthunjwa kwaTawanda Mucheiwa, kufanele ibekwazi ukubana ke kumaphepha nxa uhaya imota uyasayina ukubana hayi ngiyayisebenzisa ngendlela eyisemthethweni. Yiko umuntu etshiya ikopi yesithupha, etshiya ikopi ye-driver's license lalapho asebenza khona le mali alayo. Nxa kuyikuthi leyo kampani ifuna ukubana abantu becontinue beqhubeke phambili behaya izimota kibo, kufanele ukubana i-disclose ukubana imota yayiwa ngubani. Lokhu kusobala njengokuthi nxa imota isetshenziswe ukuyatshontsha ebhanga kuyahanjwa kuyekhangela ukuthi hayi imota yini yiyo le eyabhaka ebhanga yatshontsha imali. Fanana lendaba kaTawanda Mucheiwa ngoba wahlukunyezwa njalo wancinjezelwa amalungelo wakhe. So kufanele ukubana inkampani eyimpala ikhulume kuzizwekelo zeZimbabwe noma phambi kwamapholisa laphambi kwadale ukubana umuntu owathatha imota kibo ngubani.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziva ngumkhokheli wabasakhulayo kuMDC Alliance. Sixoxelaye eseHarare. Kasenelisanga ukukhuluma lomnumzana Paul Nyathi isikhulumeli samapholisa. Abakhweza isicelo emthethwandaba esokuthi ukungcwatshwa kutsha kwabantu ababulawa yigugurawundi akumelanga kuqhutshwe nguhulumende lenhlanganiso ezithile. Bathi balakho ukudlulisela isicelo sabo enkantolo yeSupreme Court alubana idale leHigh Court lithe lethula isinqumo abangavumelani laso. Omamangala babalisa ibandla lezaphu inhlanganiso yeibhetshu likaZulu kanye lomunye owasinda kulumbhuqazwe umnumzana Charles Thomas labanye. Bathi umongameli Emerson Mnangagwa inhlanganiso yeMathebeleland Collective uhlangothi lwamasiko unkosikazi Jennifer Williams kanye leNational Peace and Reconciliation Commission akumelanga bavunyelwe ukuqhubeka ngohlelo lokugebha amathambo abantu abafa ngaleso sikhathi. Izolo umahluli weHigh Court uthe uzakwethula isinqumo sakhe kusikhathana esilandelayo. Isiphathamandla seibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi kabathokozi ngendlela iHigh Court eluphathe ngayo lolu daba.
impumela leyi kayi protect izifiso zabantu abathiwa izihlobo, izifiso zokuthi iqiniso liveli, izifiso zokuthi ukugujwa lokubekwa kwabantu kwenziwe ngendlela esemthethweni. Sizahamba siye edalela ngaphezulu ku-Supreme Court ngoba bengingakhangelelanga ukuthi i-commission izazibandakana la le-executive. Ungakhangela executive ibisenza ukuganga ihlangana le collective miners i-commission bethi balungisa udaba le-Gugurahund. Kodwa namhlanje ukuthi i-commission ibisetshenziswa yi-executive ukuthi bebesebesithi bekufuze si-exhaust ama-internal remedies. Bekunzima ukuthi siyelanda i-commission ngoba ungayikhangela ibithule uhulumende eseganga esengisegijima lohlelo lokukhumisana umlodi ekwenza le mat collective echiya ama relevant stakeholders phandle. Kodwa mbona ngazathi njengoba sesikhambile enkundleni kungahlala kungaphumanga ngendlela esikufuna ngayo, kodwa mbona ngazathi kubili kuthathe singaphuma lathi sikudobhile khona ngale nkundleni.
Belifisa ukuthi ngabe udaba lolu luqhutshwa njani emthethwandaba ukuze libone ukuthi impumela ya khona yiyo leyo ebeleyikhangelele.
I-state executive emelwe ngubaba uMnangagwa, siyakwazi ukuthi balomlando wabo. Umbuzo ukuthi ngumlando bani? Abanye balomlando okutshela abantu iqiniso lokuthi kuyini okwenzakalayo, ozibani waya ngaphi, kungani abantu babulawa. Kodwa abalamlando okukhokhelela lolu hlelo. Uhlelo lolu amaZimbabwe alunikeza i-commission ekhokhelwa ngobabunare, i-National Peace and Reconciliation Commission. Kungakho sikhangelela ukuthi kungenzakali anything outside the commission. Singaboni executive sithethe a leading role, singaboni even any other grouping isisenza inhlelo lezi outside the commission. Sikhangelela ukuthi i-commission ibe yiyo ethunga lolu hlelo lokukhumisana umlodi.
UMnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso ye-Ibhethuli kaZulu ubexoxa loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Uzulu wezansi emaNdebeleni ukhala ngendlala esibhahile kulumango. Izifuyo lazo zibikwa sezithwele nzima ngoba kungasela tshani, kanti lamadamu lawo esesitsha. Kodwa abezomkhathi bathi lonyaka kuza kuba ngcono ngoba kule yezi elandise ukuletha izulu elithiwa yi-El Nino. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sakhamuzi seGwanda uMnumzana Thandeko Zintimkandla.
Umongo wendlala lonyaka hayi okhuluma nje ukuthanda, ngobana indlala ichaya abantu, ichaye lezifuyo. Ezifuyweni hayi kuza kuba lukhuni sibili kakhulu, ngobana izulu vele azange lime, okuyikuthi amadlelo azange abe khona. Ngamagceke indawo zonke, le ndawo esasazi zingathi zenile, zilenkotha sokungamagceke lamanzi aludubolma alisayo. Ngitsho khona emakhaya endaweni eziningi njengakubogwanda, sengitsho lalaba abasemaplazini amadamu asatsha, abalemadlana zabo sebagebha imithombo, inkomo kazanathi nsuku zonke seziseqisa isikhathi khona kutshisa kangaka, lezulu lelelike lafefefefeza lizabangela kuthi la mahlamvu la amanye izifwebe seziphila ngawo abole angabe sadleka. Hayi indlala sibili ikhona igcwele.
Abantu bona baphila njani? Kukhona yini abakudobhadobhayo emasimini okubaphilisayo lezinsuku?
Abantu kangazi lami nje yakinzuzo ukuthi kanti kungani ngike ngadla izolo lakuthangi. Ngizibona sengidle khona okukabe kukhona. Akula lutho kanti labalaleli. Ngakula lutho ngoba emasimini vele kwavele kwazitshela kwayale ngoba izulu lalingekho. Abanye zange vele khona ukuphuma. Eziphali nazange kungene lutho. Abantu baphiliswa ukuthi nje umoya womuntu kawuphumi masinyane.
Inhlanganiso ezi ezihle ukuphathisa abantu ngesikhathi sona lesi ziyaphathisa na
kwezinye indawo inhlanganiso lezo zisesekhona nje lanxa kungasafani lasekuqaleni ngokubana ngiyake ngibone ikakhulu njengalapha ekwande ngikhona ngibona sibili amaloli lamakhulu ethwele ehambisa khona kodwa ngo-welfare besezigabeni ezijineyo sibona abanye abahlasi ezijine mhlawumbe njeabo-ke labo bani bani lakho gogo ngokuzwa kwami kabasenelisi ukuthi mhlawumbe bahambise isiqindi isigaba sonke kuba lamawadi akhethwayo kwezinye indawo yibo-ke laba abangasilasila inhlanganiso ziyazama kodwa abaningi njengokuzwa kwethu lokwazi kwethu sebehlisa izinga lokusiza abantu kangazi mhlawumbe njengoba umumo lokho usala usiba mubi bazaphenduka yini kodwa zona inhlanganiso hhayi zisesekhona nyana ezokuphathisa abantu ngoba lexuzo sibili abanye abantu bavele nje bazazifela emizini yabo lelanga selizavuleka kungelamanzi kungelakudla kungelamali kungelamisebenzi inhlanganiso lezo lazo nxa zisenelisa singazikhuthaza ukuthi kezikhweze izinga lokusiza isihlobo labangane labazali lezintandane labo bonke nje abantu abasebunzimeni
umnumzana Thande Kozintimkandla isakhamuzi seGwanda ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7 selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla Inkundla eNew Zimbabwe ithi unobhala wedolobho leHarare umnumzana Josiah Chisango ubotshiwe phezu kwamacala aphathelane lokuthengiswa kwezitanda zokwakhela izindlu. Inkundla yeZim Live yona ithi umeli weNorton edale lePhalamende umnumzana Themba Mliswa yena obikwa elobudlelwano obuhle lomongameli Emmerson Mnangagwa usethumele amawele kaMnangagwa uKolinzi loShoni umbiko kumakhalekhukhwini ewethesa umlando wokuzama ukumbophisa. Umliswa uthi ababili laba bamzondele ngoba waveza ubudlelwano babo loDelish Nguaya owenkampani yeDrugs International. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho eselipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani basakazi beStudio 7 mina ngubhanda moyo komnyama esigabeni kwamagwama village ward 9 makhulela kulilima west Plumtree ninjani basakazi abahle liphephile lapho elikhona yes bona wona umkhuhlane lo le curfew ngapha thina silenyathi lendlala hayi kunzima kunzima hayi phephani lani lonke bantu bezimbabwe lalapho elikhona naphandle kwelizwe lasezimbabwe siyabuza ubunzima obukhona lapho ezimbabwe hayi masibambaneni akuko kungapheliyo kuzephela le mpi sasingacabanga ukuthi izaphela yaphela sibisaneni nempi zonke lezi esihlangabezana nazo ngiyabonga
Sanibonani Studio 7 ngiyabonga ukuba lani namhlanje ekucelayo ukuthi imilayezo kayimenyezwe ikhulumweke okwami ngiyasola abantu nxa bengena kustudio 7 bangena ngenhlamba thina bechurchi hhayi asikuthandi lokho woza lelizwi elakhayo woza lelizwi elakha abantu hhayi kona ukungenela ukulwisana labanye ulwisana lohulumente nxa umuntu esapotayo libandla lakho lisapota kuthatha umyekele hayi khona ukusumluyisa ukuthi indaba ekhona phaya asiyekeleni into le njalo asixoxisane ngemchijo yakhayo ukuze kubonakale ukuthi singabantu njalo singenza intuthuko yebe sengukulibele ukukhuluma ngendoda engupresident umgabe hayi lo anakazange akenze kuhle ngoba wayelolaka vele engafuni ukuzwisiso kwabantu so lokhona mina ngiyambusisa umnangagwa ngiyamkholwa ngoba uyavuma abavele e-South Africa uyabemukela labantu abakhuluma izinto zabo abazithanda ukuzikhuluma umikiyosibili democracy hayi mina ngiyambonga lo izikhalazo zabantu uyazemukela asixoxisanendayiyezwa abanye balenhlamba bayathethisa hayi asiyekeleni ukuthethisa asidingeni isisombululo singamazimbabwe ngiyabonga umathema enkaya
hallo Studio 7 linjani yalibingelela lonke emsakazweni apha ngithi ngikhulume ngendaba yale gugurawundi ukuthi kuthiwa abantu bayagejwa emangcwabeni mbonani indaba esizwisa ubuhlungu kakhulu udila le uze ungakhangela kathesi abanye abantu bathi batsha batshele ezindlini indoda yakwana izagejwa njani abanye bayafaka nga-7 na-10 egodini bazaidentifya njani abanye ngabantwana abanye ngabantu abadala kubuhlungu lokhu loba bami wafaka buhlungu enyathela ngamasotsha bewela phezulu kwakhe besithi umatrasi amathambo akaqamukile kathesi wayenjani eqamukile yewagebha bese ngibona amathambo akababa waqamukayo ngo-1983 selifuna ukuthi senze esinye isilibe sesibili sibophele amalembe eminyango yamagedi yemizi yethu sisiqalise ukungcwaba sikhale futhi siyethenga amabhokisi sibulale izinkomo abantu besidle hhayi lingabo sizise ubuhlungu kwaphela lokhu yekelanini nxa lingafuni ukuthi likulungizekelanini ngenye indlela khathesithi ama-birth certificate akulawa ama-birth certificate kwabulawa abantu thina sizeubuhlungu lapho zise ubuhlungu safelwa sizeubuhlungu ngalokho asithanda ukuthi yenze njalo umama lo okhuluma wesikhiwa wethu uyakhokhelela iqula leli kabe uyezokhuluma lathi uqalelezwa ukuthi kwakuhamba njani yabonga kakhulu manje etsholotsho labo awulako labantu egugurawundi yabonga
abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Amapolisa kwelemali achithe abantu ekade betshengisela izolo besithi bafuna uhulumende okhokhelwa ngabantu makaza hatshi amabutho wona asanda kugenqula umongameli Ibrahim Keita embusweni. Inhlanganiso ye-World Health Organization yona ithi isithole imali engange-$700 million kuphela phakathi kwe-$2 billion eyidingayo ngenjongo yokuthengela amazwe ahluphekayo umuthi wokwelapha i-coronavirus alubana uthe watholakala. Siziqhiveke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Leli lizwe namuhla likhumbula izizalwane zalo ezizinkulungwane phose ezintathu ezafela kusehlakalo sokuhlaselwa kweMelika ngabesimuslim abedlulise amalawulo abeqembu le-Al-Qaeda ngosuku lwalamhlanje ngomnyaka ka-2001 ngosuku lolu olwaziwa ngokuthi yi-9/11 abe-Al-Qaeda bahlasela izakhiwo ezinkulu ama-Twin Towers edolobheni le-New York ngokutshayelela indizamtshina ababezithumbile kwafa abantu abangu-2,996. Enye yendizamtshina lezi zatshayelela eVirginia esigodlweni sebutho iPentagon kwathi enye yawela ePennsylvania. ukunanzwa kwelanga leli kuza ngesikhathi uMongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden bephakathi kokukhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngolwezi. UTrump yena uqhubeke ezivikela izolo kulabo abamchothozayo ngokutshaya umkhuhlane we-coronavirus indiva usafika. Abeqembu likaBiden bathi ngokutshela abantu ukuthi umkhuhlane lo awulangozi enkulu, uTrump wabulalisa abantu abanengi. Kodwa yena uthi wenza lokhu ngoba wayesenzela ukupha abantu isibindi. UTrump wakuvuma kugwalo olusanda kwethulwa intathelizindaba elodumo uBob Woodward ukuthi ngempela wawutshaya indiva lumkhuhlane. Kodwa uTrump usola uWoodward esithi ngokwethula ugwalo lolukathesi uzama ukumngcolisa kuyiwa kukhetho. Sibuze ocubungula ezombusazwe umnumzana Efihlela Ncube ukuthi ubona ugwalo lolu lusenza ukuthi uTrump alahlekelwe ngabasekeli na.
Ugwalo lolu kuphuma kwalo kungaguqula ababili abathathu kulaba abazimeleyo esithi ngama-independent. Kulamadayadi kaTrump okuthi loba engadubula umuntu njengalokhu wayetsho ukuthi angadubula umuntu e-Central Park akula ndlela yokuthi bangamvoteli. Bakhona bangamvotela loba engabulala abantu noma engenzani, bazahlala kuye lolu gwalo soze luguqule indlela abacabanga ngayo. Kodwa bakhona abahloniphayo abahlonipha amalungelo abantu oluza bavezela isizathu esinye njalo esoku ukuthi kungani bengafanelanga bavotele uTrump, labo ke bazasuka kuye baye kuBiden.
Amapozi athi uTrump uzanqotshwa kulolu khetho, kodwa ngesikhathi encintisana loHillary Clinton ayisitsho njalo lanxa nje wasuka wanqoba. Ubona izala nkomoni lonyaka.
Singakhohlwa ukuthi iMelika kayivoti njengamanye amazwe ukuthi kuyabalwa nje amavoti 1, 2, 3 kusiya phambili, ohambe phambili abesenqoba, abesesiyangena eWhite House. Kumele awine i-Electoral College, azuze at least 270 electoral votes. So kakwenelanga ke ukuthi awine abantu ngobunengi, kusamele awine i-Electoral College, yefaka upresident weMelika esihlalweni. 270 electoral college votes ozuzayo kusiya phezulu uma uzangena. Usengadliwa i-popular vote kodwa uwine i-electoral college. Kokwenzeka ngoTrump ngo-2016 kusengenzeka manje. Kusese early ukuthi sithi thina izinto zonke sezenzakele. Ama-polls yebo ayakhuluma kodwa kusese masinyane. Kusamele basebenze nzima laba abafuna ukumnqoba ngokuba sisesidi isikhathi. Banqobe i-popular vote babuye banqobe le-electoral vote.
Ugulo sopolitiki wakwele Norway okhethe uTrump ukuthi aphiwe isicoco seNobel Peace Prize. Ubona esithola yini?
Hayi, kangiboni kusenzakala kancane ukuthi asithole isicoco seNobel Peace Prize. Izenzo zakhe kazisondele nakancane ukuba ngumuntu ongaphiwa isicoco esidinga umuntu lokuthula. Ekhuluma nje esenza ngakukho okumenza uthi wena angakuphiwa lokho kumfanele. Sike sibheke abantu abadlule kukho abakutholileyo, o-Albert Luthuli, o-Martin Luther King, o-Desmond Tutu, ubala ngapha e-Africa, o-Nelson Mandela, kanse uye kwamanye amazwe, uzabona ukuthi ngabantu abalesithunzi senhlonipho emhlabeni, abahlonipha imihlobo yonke abantu, abahlonipha omama, abahlonipha noma ngubani. Ngakho-ke kangiboni ukuthi usengasiphiwa lesi sicoco, kusekuningi akufanele ukuthi akufunde engakafiki ukuthi aphiwe isicoco esiqakatheke kangaka.
Umnumzana Efihlela Ncube uhlaziya ezombusazwe, sixoxela ekobulawayo. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Ugatsha lwezempilakahle luthi akulamuntu obulawe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo, kodwa ababanjwe lomkhuhlane bangamatshumi amabili lane. Inhlanganiso yabafundi izinasu isola ukubotshwa komkhokheli wayo uTakuzwa Ngaziwore, yena ozamiswa enkantolo namuhla. abaphikisa ukugejwa kwamathambo abantu ababulawa yigugura wundi bathi balakho ukukhweza lolu daba eSupreme Court. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.